Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Sibonge uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthokazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 4 kaNhlolanja 2023 igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
High Court is ruled ukuthi akanawo amandla okusebenza. So yena ifitting to yena u above law, then akaqhubeke sibone ukuthi uzofika ku.
Amalunga ayisikhombisa webandla le-MDCT ayamangala kumthethwandaba omkhulu we-High Court ngemva kokumiswa kwesikhatshana ukuphatheka kulelo bandla athi ajabula ngokwahlulelwa okwenziweyo.
Lali khona sibili lonyaka ayikhona phishane. Ngathi uyakhangela laluhlelo lukahulumende kwafika kwabhaliswa abantu, sekubhaliswa abantu nje hayi abasafikanga abalungisa.
Izakhamizi zeNingizimu yemaNdebeleni sezihlaselwe yindlala kulandela ukungani kuhle kwezulu nyakenye. Kuhlelo abaculi bethu namhla seleqembu leRumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers ezesiqalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Umthethwandaba we-High Court usephe isinqumo sakhe kudaba oluhanjiswa ngamalunga ayisikhombisa ebandla le-MDCT ngolwesithathu. La malunga bephikisa ukukhitshwa kwabo kubandla lelo inkokheli yalo egoqela umnumzana Douglas Monzora, Morgan Komichi kanye lonkosikazi Paulina Mpariwa Gwanyanya. Athi uMonzora ukhokhela okungekho emthethweni ngoba engakhethwanga ngemfanelo njengokuthiyo isisekelo sebandla. Ngakho ke akalawo amandla okubamisa okwesikhatshana kumbe ukubaxotsha. Ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomunye walama lunga isikhombisa umnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika.
Udaba lukhona ukuthi thina siyi-7 uMonzora wazama ukuthi ase-7 kodwa siyazi ukubana uMonzora akalalo ilungelo lokususpenda anyone epartini ngoba uMonzora akazange akhethwe ngama-members e-MDC ukuthi abe ngumongameli womhlangano wethu. So thina siye ku-High Court sabatshela ukubana uMonzora ama-suspensions akhe lawo akumelanga aqhubekele phambili until udaba lokuthi wangena njani kahlekahle ukuba ngu-president.
Konoko imoyo ngoba uMonzora yena ukuthiye naye bizafakwa phambili kwe-disciplinary committee.
UMonzora kumele understand ukuthi yena he is not above the law. To start off with, for him to even come back to EMDC after wayelahlekile lo Chamisa was because of a Supreme Court ruling eyathi yona uChamisa kangenanga esikhundleni sobumongameli ngokusemthethweni webandla le-MDC. UMonzora wenza the same thing enziwa nguChamisa and the High Court is ukuthi akanawo amandla okusebenza. So yena ifitting suit yena u above the law, then akaqhubeke sibone ukuthi uzofika kuphi.
Seliyakwenzani-ke lina, kuyahamba njani?
Kakhulu thina siqhubeka ngebandla le-MDC busy njengamanje siqoqa silungisa ama-structures ukuthi siye ku-Congress ngoba i-Congress ayizange yenziwe. I-Congress yona eletha umongameli lama-leaders esingathi i-standing committee yomhlangano wethu. Ngaphandle kwalokho ikungenziwanga khona lokho akula muntu ongazifaka ukuthi uyi-leader MDC. The constitution is very clear ukuthi ama organs awe party starting from i branch kusiya ku ward kusiya ku district kusiya ku province kumele abe lama congress a elect ama leaders ayiwona azoya e congress as delegates ukuyo elect umongameli le standing committee.
Ngethemba liyajabula kuhlela okwenziwe umthethwandaba.
Kuyajabulisa ukuthi umthethwandaba ube se walalela isikhalo zethu. Ngibona okuqakathekileyo ukuthi ukuthi i MDC as an institution akumelanga ukuthi ife. So osokusele manje umsebenzi umkhulu esilawo phambi kwethu owokuthi simobilize ama-structures ethu siyenze i-Congress yethu according to i-constitution yethu.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika esixoxelayo eseVirginia. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthe ubengakaboni amaphepha avela kumthetho wandaba achasisa ukwahlulelwa kwalolu daba ngakho ke angeke aphe uhlangothi lwabo okwamanje. Namhla umhlaba unanza ilanga le World Cancer Day ngenkuthazo evela kunhlanganiso ye World Health Organization ukubana umhlaba ulwise imvukuzane yevele eyiyo evamileyo kumvukuzane ezithiyeneyo njalo ebulala okwedlula ezinye ebantwini besifazane. Nyaka yonke kubanjwa abesifazane phose abayizigidi ezimbili lengxenye 2.3 million belomkhuhlane wemvukuzane yevele. Kuthi kulelo nani kufa inani elingamakhulu ayisikhombisa enkulungwane 700,000 iningi labo elihlala emazweni aswelayo. Inhlanganiso ye World Health Organization ithi abesifazane abaningi abahlala emazweni aswelayo kabasindi nxa kumvukuzane le nxa beqathaniswa labahlala emazweni alempilo engcono.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
ntsheshwe
lamlela nampa wafukwembula
lamlela ndwandwe
kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezihlaselwe yindlala kulandela ukungani kuhle kwezulu nyakenye lanxa uhulumende seqale ukuphathisa izakhamizi ngomumbu kodwa kasimuntu wonke olutholayo lolo ncedo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ubungani kuhle kwezulu nyakenye obudala isivuno esiphansi sekuthe iningi esabelweni sezansi yamandebeleni libhekane lendlala enkulu. Ukuqonga kwentengo yempuphu yona esibiza amarandi alikhulu lamathumi amabili 120 rands ezitolo zemaphandleni lakho sekuthe iningi likhala ngendlala. Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi emawane uthi umangoyo uselala eziko.
Indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpuphu bakhwelile, asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Ukhansila kwa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lilinde ngamehlo abomvu ukudla kuvela kurhulumente.
Ndlala ikhona sibili lonyaka ayikhona pishane. Ngathi uyakhangela lalo hlelo lukahulumende kwafika kwabhaliswa abantu, sekubhaliswa abantu nje hayi abasafikanga abalungisa. Abakuyanga basebesithi bona hayi akulala uthesiphale. Ngoba kade sibe lokhu bengahola abantu ukusamelela.
Umnumzana Amon Clinic Ngathi ongukhansila kawa-10 eKwana North uthi laloba bethole umumbo ovele kurhulumente awuzange wenela zonke izakhamizi ezihlaselwe indlala.
Esigabeni seshabe umumbu ubuyile nje last week omlutshwana 20 by 50 kg. Abantu baningi balamba and balamba kweqiniso watsho okwezenzisa okokuthi abantu sebephila ngokuthenga ezitolo ukudla kulutshwana okuvela kuhulumende kakhulu ayikhona kancane. Wesindima ezilinywe ngo-October November sezi-write off kudry ukuthi nxa ungalumatha umlilo uyatsha.
Unkosikazi Gidumile Nare ngusobhuku weshashe Bed Bridge yena uthi ngaphandle kodubo lokudla izakhamizi zibhekane njalo lodubo lwamanzi.
Nxa isimo sinje sokusho ukuthi izakhamizi zeshashe seziphiwa lodubo lwendlala njengoba lonyaka zingasoze zivune lutho. Kuyisicelo sethu njenge-community yeshashe ukuthi uhulumende, ama-NGOs nabanye bonke abazizwa bekhululekile bencedise i-community yeshashe ithole ukudla kulonyaka njengoba sikhangelane lobunzima obunje. Izifuyo nazo zizaswela ukudla. Ngakho konke lokhu sihlezi nje silovalo olukhulu ngoba singahlelwa izifuyo. Amanzi nawo ayaphela okusho ukuthi izakhamizi sekumele zihambe umango omude zisiyadinga amanzi.
Inhlanganiso ye-Southern Alliance for Indigenous Resources ithi phakathi kokukhulumisana labogatsha lwezemfundo ukuze iphe izikolo zemfundo yaphansi ilambazi elenziwe ngempuphu yamabele lamacimbi. Lokho kuza ngesikhathi sekule mbiko ethi abanye abafundi abasaya esikolo ngenxa yendlala. Kusenjalo umqondisi wekhansili yamaphandleni eGwanda Umnumzana Rangana Ispanda, secele uZulu lamankampani azimeleyo uthi asize ekwakheni isikolo seMathia Primary esadilizwa liZulu kusiyavulwa isikolo kulithemu. Abafundi kwamanje bafundela ematendeni ngoba izakhiwo zabo zokufundela ezifika phose ithumi zingelaphahla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibonge uAlbert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga usiphathela uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobesive Residents Association, ukuze sizwe imizamo eyenziwayo ukuqeda lolu hlupho.
Njenge sama awareness program siyahlangana njenge community yakobulawayo, abanye bahlangane ngathi, abanye bahlangane ngathi, besizama ukufundisa lokukhipha abantwana entweni lezi, lokukhipha abanye abantu abadala, ngoba kwesinye isikhathi abantwana ukuze bafinyelele kumadrasi ngabantu abadala abathengisa amadrasi. Njengoba ubona ukuthi intumbane yaba ledemonstration kulo mama yenalo kuthiwa ngumahadeki onguye othuma labantu abakhe osewahlanyela nabantu bakhe bokuthengisa amadrasi ngemva kokubana abantwana abangu-17 batholakeke sebeyiqambi. Ngenxa yedraga abantuthethe kwathi omnye umama ngomntana wakhe wathinga kakhulu, waqoqwa yonke i-community nezikolo zaphakama, waphakanywa sibili. Ngokubonile phakathi nezikolo bezibambile bambeni nezakhamizi, kuke mhleke vunga kakhulu siyabisa. Abanye sebeze behambile kuma-revit ukuthi bayilungiswa, then zitshela ukuthi isikhathi sigeze zibili ngenxa yama-drugs abantwana bephambanisekile.
Manje imizamo le eyenziwayo eyokubhikisha lokunye iyasebenza yini? Ngoba sibonile uMahadebe usanda ukutshela Studio 7 ukuthi hayi yena isuye okwenzayo lokhu. Batholakala yini abanye abakwenzayo lokhu?
Ngibanyanga abakwenzayo njalo impakathi ihlukumezwayo ukuthi umthetho awumthetho usibeke phansi, umthetho usiphambanise kakhulu ngokuyanye kwethi ungazi umbambi yekamashadele lo, ungazi ubambele ba umbambi, umthetho yakho ukuthi i-evidence libe la i-evidence yangikhona umthetho uyayekela. Asikwazi nje bake budlelwane nabantu abangathengisa amadrugs ngoba yona indaba yezakamizi isinzima ngoba ikhanya ukuthi lo
Kodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bethnikho Ncube usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi balwisana lalolu hlupho. Kungabe kuyikukhuluma nje?
Lokho engikukhuluma kwenzeka kuphela amaphoyisa ayakwazi ukuthi nangibatsele mina kumhlangano yonke sengizenisakeke nabo, sengize ngingasakhulumi nabo ngabo ukuthi madoda atisezelizisa.
Bakhona yini laba ngamantombazane abathatha izidakamizwa lezi kumbe ikakhulu ngabafana?
Ngokuyifanani noma abantwana okuthiwa ngama-20 bethiwa yini ngama-2-20 mthwana amaleza bafana nabonke ngoba ngabona kule nto yokutakami kunjengakhonoko bavumelana banie bonke amankazana ayathatha nabafana bayathatha njalo banamaqenji aqenjana acime ehlangane benze nama-organizations abo babe bemintu ebafandayo sibili ngento ezonalezi futhi sokuthiwa be-organization yakhe abobani be-organization yabobani yebokanda ngi-tupilini nakuyabe kuyihlanganiso balibedithithi baphume kukhona lokhu liyafanana bonke amankazana labafana.
Lisebenza liziphi inhlanganiso ukulwisana lalolu hlupho njalo kuyini okuphuma emhlanganweni yenu nxa lixoxisana labantu abehluke neyo abafana labazali ababalisi labanye obaqambileyo phambilini kwalingxoxo?
Sihlaba ukusebenza senhlanganiso eziningi ngoba zonke inhlanganiso asesezinsezinini isebenze ngabi indaba ngoba iyahlupha ebhuka ama-youth ye-youth platform ama-ohapakhuk nama-platform zonke inhlanganiso eziningi eziningi kakhulu lawa amapholisi ngazizikele ezingenela ne-community kakhulu ngoba bona babeka i-community kakhulu abantu sebezama ukuthi libe ukuthi ukuthi baphume kube ukuthi izinto baphume indlela zokwenza ukuthi baphume kwisizwe besabakisho ngoba isikhathi esiningi abantwana laba bakhala ngokuthi bona abezizi bayafunde bafunde baqede baswele umsebenzi bese besithi kasemizweni kulokhu engakunganinathi bese kuthiwa influencer lala bana abafundayo lala bana abantwana abancane sokungena kusona yonke indawo kodwa kuyakunodisa bengiqoqa le mitha sokungene ngento ethengelizwe kunjeke ukuthi mna mama ngiphumile sengiphumile kulokhu akhasini and I'm prepared mama ukusebenza nawe njengebhrinde njengebhutha njengawo zo zonke inhlanganiso ngisebenze lami ngizame ukusikhuthaza abanye bami ukuthi bafunde siyawina kancane kancane sizokuwina kodwa okusichayekela phansi imithetho mntanami
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Sibonga usithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane njengenhlala yenza uChris Gande ulandela ngolwakhe uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lo nkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngibonga ngamukela ehlelweni msakazi
ungasikela ukuthi ungwena uthini ngalokhu okukhulunywa ngabanye abathi bona nga wonke umama obelethayo ayenze lokho kuthiwa iDNA ukuze kukhanye ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo
ngingasho ngithi lento ikanenyi isingabonakala injengo kuhlukunyezwa kwabomama ngoba kabe sokubonakala engathi abathembakalanga yikho sokumele kwenzule ibofuzo lo iDNA test inxa bebeletha ngoba kuboniswa ukungathembakali kwa ukuthi abasathembakali yikho sokumele kuze kwenziwe iDNA test kodwa futhi ngesahlangothini lwabantwana abazalwayo kuba into enhle ukuthi ngani kuyenziwa iDNA test abantwana bezalwa ngoba nxa sibhekisisa kakhulu siyakubona ukuthi kuyahamba kuhambe ngesikhathi umntwana sokwelisina isikhathi thola ukuthi umntwana uzali uzelwe ngemva kokuzalwa wanikeza ubaba lo ongasuye nguye omzalayo uthola ukuthi kwenzakala ukuthi kuze kuhambe thina singabantu kwesikhathi abantu abamasiko lesintu lesi kulezi sinto esenziwayo emntaneni mayezelwe uthola ukuthi umntwana useyenzelwe isiko elakoncube umntwana ebe engiwakondlovu kuthothi kuyahamba futhi kumhluphe umntwana khona lokho ukuthi wenzele isiko elingasilo lakibo mase sibheka ngehlangothini lwabantwana lokukhula kwabo lesiko elinjalo kungaba yinto enhle ukuthi ulibofuzo lwenziwe kuye wonke umntwana ozalwayo siyazi futhi ukuthi kwenziwa kolubofuzo kuyinto ebizayo kakhulu okungangokuthi nxa kungathiwa kwenziwe ukuthi kufake kube semthethweni ukuthi kwenziwe ulibofuzo umntwana wonke ozalwayo kuzamele kube yinto eyenziwa mahala kungabhadalwa lutho ngoba abantu ngeke bakukwanise ukuthi babhadale lezo mali ezifunekayo ukwenza iDNA test
osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kathi kungayisuye ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu abatholakala besenze njalo kungakubangelwa yini lokho
esikhathini esiningi siyakubona ukuthi abantu abangomama basuke betholakala ukuthi bawondlise obaba izingane ezingasizo zabo lakhona futhi ngiphinde ngithi kuza kwahluka ngezigaba ezijineyo okokuqala ikakhulu nxa umuntu eyintombazana eqala ukuthi azithwale uthola ukuthi nxa esathandana lapho usuke ethandana mhlawumbe nabantu abadlula umuntu oyedwa mhlawumbe abantu ababili abathathu ekubeni kanjalo uthola ukuthi kunzima ukuthi ma esekhulelwe akhombe umuntu ukuthi onguye nguphi phakathi kwalaba ababili kumbe abathathu ngesinye isikhathi kungasikho ukuthi kumbe umuntu usuke elixili esuke angakwazi ngempela ukuthi phakathi kwalaba okunguye nguphi. Kutholakala kakhulu lokho ebantwini abaqalayo abasaqalayo ukuzala basuka nje ukuba zentombi beqala ukuzala ngoba basuke mhlawumbe umuntu elamajaha amabili kumbe amathathu. Bese kusiba khona futhi ukuthi abanye basuke besazi impela ukuthi umuntu uhambe waya emuntwini lesiso esingasiso sakhe. Okunye futhi okwenziwa kusenziwa ukuthi umuntu uyabe mhlawumbe abheka aqathanise ukuthi ongaba ngubaba ongcono emntwaneni njengoba sengizithwele phakathi kwalaba ngumuphi. Esazi ukuthi hayi ubaba ngulwana kodwa akhethe ukuthi hayi umntwana ngizampha lo ngezizathu zakhaya belazi umuntu. Singabomama usinikeza amahloni mase sibona ukuthi izikhathi eziningi imiphumela ye-DNA test igcina iphuma ibonisa ukuthi umuntu ongumama uwondlise ubaba ingane engasoyakhe.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi sengivalelisa nje msakazi. Bakithi ngithi kubomama asizameni ngamandla wonke ukuthi sibone ukuthi abantwana sibasa lapho abazalwa khona. Singayenza abantwana baze bahlukumezeke ekuthini ngenxa yokuthi sibenze bondliwa ngobaba abangabazaliyo. Ngiyabonga kakhulu msakazi, ngibongela kubalalela.
Lo ke bekungukosifazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazana. Ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilahle.
Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kweleZimbabwe. Sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Iqembu lakithi lomdlalo we-tennis lona elidibana lele Uruguay kumncintiswano we-Davis Cup liqede kungutshikile obhanqa kwimidlalo emibili edlalelwe enkundleni ye-Harare Sports Club ngolwesihlanu. I-Uruguay iqale ngesiqubu yakhokhela ngemva kwentshantshi yakibo uMartin Kevers enqobe umdlali weZimbabwe wesibili uCourtney Locke. Umfowabo kaCourtney uBenjamin yena onguye intshantshi yeZimbabwe waselandela kumdlalo wesibili wadibana enqoba njalo ijaha le-Uruguay u-Ignatius Carroll. Amaqembu omabili akhangelelwe ukuqhubekela phambili namhlanje lapho okuzaqala kudlalwe umncintiswano wabadlali bencintisana obizwa ngokuthi ngama-doubles.
Isizwe esizaphumelela lapha sizaqhubekela phambili na kumdlalo nalo we-Davis Cup.
Isizwe esizanqoba kuleso sigaba siyabe sesilethuba elikhulu lokumelela ngoba siyabe sesimelele ukunqoba kanye kumidlalo emibili kandoda zibonele eyabe sisele. Isizwe esizanqoba kule imidlalo sizaphumelela ukwamukelwa kugatsha lwamazwe aphezulu omncintiswano we-Davis Cup njengoba okwamanje iZimbabwe Uruguay zidlala zikwamazwe akugatsha lwesibili.
Kwezenguquko kuhambe njani kuliviki? Ngiyazi ukubana iqembu leBhoso eleHighlanders libe lomhlangano ekuhlafunwani kumhlangano.
Iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders libe lomhlangano wabo njengenhlala yenza ngesonto yonke yokugcina yenyanga kaZibandlela lapho kuhlafunwe izindaba eziphathelene lokwenzakele ngomnyaka odluleyo. Udaba lokudinga abadlali abasakhulayo bevela phetsheya kwesigaba ngeyinye yendaba ebitshisa. Okunye okuthiye amalunga ethukuthele yikungabalwa kwengwalo ezimayelelana lokusetshenziswa kwezimali eqenjini. Amanye amalunga ebetshutshisa ukuba ilanga lomhlangano litshintshwe kodwa kugcine kuvunyelwene ukuba umhlangano uqhubekele phambili ngesithembiso sokubana kuzaba lelinye ilanga lapho okuzethulwa khona ingwalo zokusetshenziswa kwesikhwama.
UThandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelaye ekoBulawayo. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu namhla sileqembu lerumba elizibiza ngokuthi the Foundation Brothers ezesiqalo lona eselethule isingle entsha elesihloko esithi wadlala ngothando. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Leli qembu lisungulwe nyakenye sinsizwa ezimbili uMelusi Dube lobhekani moyo ngemva kokuphuma kwelinye iqembu. Nango uMelusi echasisa.
Ngikhulele emagumbi ePlumtree kodwa manje sengiseThekwane sengakhe Thekwane. Emculweni ngingene ngo-2016 lapho bengihamba khona leqembu leNgwenya Family Brothers. Lapho esafika khona saqala sakhipha i-album yethu yokuqala eyayisithi Kanti Kanjani. Sithe ngo-2018 salandela i-album eyayisithi Abavumi. Sithe ngo-2021 khona lapho sakhipha i-album eyayisithi Wakhala Kabuhlungu. Sathi ngo-2022 sabuya i-album yethu futhi eyayisithi Lingivumeleni. Sasesiphuma amaqembu amabili, iNgwenya Family yasala, mina lo mfowethu uThemba Moyo saphuma sayenza lethi qembu.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Thina silapha eSouth Africa, ikulapha esicula sikhona, siseSouth Africa eGoli. Ma ufuna ukuthi uxhumane nathi uthole ingoma, amanamba ethi lawa eyamumele isidube 073 017 3965, 073 017 3965. Bese sithela mfowethu uMthimane Moxi ethi 073 408 9009, 073 408 9009. Lapho Facebook ikhona njalo igroup yethu ithi The Foundation Brothers ezesiqalo.
Abalandeli ubachiyela waphamazwe
into esingayicela emculweni wakithi, sicela isupport enkulu kakhulu. Support enkulu iyo engasenza ukuthi nathi sibe namandla siye phambili ungapheli. Iyo siwuthembileyo siziqhenya ngawo umculo wethu.
Siyabonga Ntungamili namhla besiphathele umculo weqembu The Foundation Brothers ezesiqalo abaselithulele isingle yabo entsha ethi wadlala ngothando. Singeke hlukani sobo nanzi njalo inhloko zendaba zanamhla. Amalunga ayisikhombisa ebandla le-MDCT ayemangala umthethwandaba omkhulu we-High Court ngemva kokumiswa kwesikhatshana ukuphatheka kulelo bandla athi ajabula ngesinqumo abasiphiweyo. Izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezihlaselwe yindlala kulandela ukungani kuhle kwezulu kunyakenye. Kuhlela abaculi bethu namhla besileqembu lerumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers ezesiqalo. Okwanamhla sesidliwe isikhathi izulu kandaba olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi libe nempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lila